Umthetho omkhulu eZimbabwe yisikelo sombuso weZimbabwe. Sinika izizalwane zeZimbabwe amandla wokutshengisela okukhonona nxa kulento abangayithandiyo. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli i-statutory instrument alamandla angaba ngaphezu kwesisekelo sombuso, and lizaba ukuthi amapolisiti abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Yikuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene lawo njenge-South Africa, omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bona bahambe enkantolo be-challenge obecubungusisa ukuthi imithetho le efakwa ngabo president iyalandela yini isekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe. Amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala.
Singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalelwe elabo icala abalethesa amapholisa lingacujungulwa?
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe ngalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga, akula muntu olemvume ukushaya umuntu ngoba ukuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Uqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuze kutholakale ukuthi owabajontshayo wabachaya wabahlukumeza ngubani. Ayikhona lokho osokusenzakalayo. Kuyasilulazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi lenhlanganiso ezishiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazululwe? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kulamalungelo abantu angalimithwa ngokuthi umuntu uhlala ngapi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe bekidnetshwe. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious udaba lolu njengendlela ofanele lube ngalo. Kulamacala afana nayo, kulo mnumzana uthiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu kungaziwa. UZamara lokhu kungaziwa. UJustina Mgogo wagcina bemvumbulula abanzi behambe ecourt. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba akula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo. Kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulothi ecubunguliselwe ludaba sekhethi kubopha abantu okulusiza kakhulu, okusululazisayo, okutshengiselayo ukuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu, abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi se-ground awula lutho solwenzakalayo, ama-political killings awula lutho olwenzakaleyo.